Ugatsha lwezamandla kagetsi eZimbabwe lukhankasela ukusetshenziswa kwamandla awesola ekugudumezeni amanzi akumagiza ezindlini njengendlela yokwehlisa inani likagetsi osetshenziswayo okungehlisa njalo ukumotshakala kwamagetsi ngesikhathi engatholakali elizweni. Umnumzana Mnyaradzi Nkomo uthi lokhu kwenzakala abantu abaningi bevele besebenzisa amagiza kagetsi ezindlini zabo okuza kutsho ukulahlekelwa kakhulu imali ngalinguquko.
Antwaningi imisebenzi akula, ikonomi akumanga kuhle. So indawo zokubakhiphela amagiza, yes, into enhle ukuthi kuzasinceda ukuthi sisave amagetsi, kodwa nga uhulumende uyangenela nje encedise, faka amapolisi othi encedise abantu, kube le program ukuthi i-government iyayifunda leyo program.
Uthi singakhangelisisa abantu abaningi abanemisebenzi okutsho ukuthi abalayo le mali yokubhadalela abantwana imali yesikolo lokunye okudingakalayo empilweni. Umnumzana John Dube uthi konke lokhu kuveza ukwehluleka kukahulumende ukuba exoxeke kundlela asebenza ngayo ukutholisa abantu
ugetsi. Ngikuthengisela ukuthi amadoda lawa from day one that I was angibakhangela ama-master plan abo Smith. Kuzabele babebele inkalakathi ma-master plan ukuthi by 2020 or 2025 amagesi ayebele izabakhona iZimbabwe yonke. Kathesi even bangafaka amagiza lawa i-40% abayichoyo still they can't afford iwange. The Caribbean yakhona cannot afford the power generation yakhona.
Uthi bakwenza ngoba bengaselayo indlela yokulungisisa udubo lokusilela kukagetsi elizweni. Ethi lo daba lokusilela kwamanzi eCaribbean luzwisiseki ngoba lumfula uvela eDRC endaweni ehlala isina izulu zikhathi zonke kumagusu awe Equator. Umnumzana Masimba Kucheru ucubungula ezombusazwe uthi le into ezadalela abaningi inhlupho zemali, kodwa ethi noma kunjalo iyinto edingakalayo kakhulu.
Ubona njengani kuyinto enhle kakhulu ephuzile ukuthi ivuye ngoba thina sikhuthaza ukuthi sisebenzise esingathi ngama sustainable forms of energy ilanga lamanye ama sustainable forms of energy ungakhangelisisa intengo yethu eyamandla kagetsi siimporta amandla kagetsi amaningi avele South Africa, avele DRC, avele Mozambique. So ungasigcinisa imali, singagcina imali enenga.
Uhulumende ukhuthaza ukusetshenziswa kwamagiza awesola kumisebenzi yonke yokwakha izindlu ezintsha kusukela khathesi, njalo esebamba imihlangano yokukhuthaza lokhu bethi lalabo abalamagiza amadala asebenzisa ugetsi bazamele bawaguqukela kusasa. Bathi leli nyathelo liza kwenza ukuba uhulumende ehlise inani lamagetsi asetshenziswayo elizweni ngesikhathi esilela kangaka. Kubangelwa ikwehla kwenani lamanzi kumfula uZambezi lokungasebenzi zingo kugcweleyo kwezitishi zikagetsi elizweni. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu Mark Peter Ntambe.